Yebo, siyabheka ukuthi u-2024 sezafika njalo ama-elections sezafika lapha e-America. So ama-parties amaningi, ama-candidate amaningi asezama ukuthi ezidifreshiyethe bona kwamanye ama-candidate. So okwenziwa nguPence owayengu-vice president ka-Trump usetshengisa manje ukuthi yena wehlukene kulo-Trump. Uyakwazi ukuthi u-Trump uzaba ngenye i-competitor yakhe during ama-primary ama-Republican. So kuqakathekile ukuthi yena atshengisele abantu ukuthi wehlukane ngani lo Trump. So sizabona khathesi sivuma izono zikaTrump ezikaJanuwari 6. Siyazi ukuthi uPence was one of the victims abantu abangena esigodlweni ngoba wayenguye owakumele esatisfy amavoti. So uPence waba kupozishini ekompromise kakhulu wayengalimala. So kodwa isikhathi esiningi ne ekhuluma kodwa eziluma ulimi obengakhulumi konke okubi ngoTrump. Kodwa simbonile recently sephuma sibili usechothoza uTrump ngokwenzakala mhla kaJanuary 6.
Yena uPence ubone ngaba lamathuba na okunqoba uTrump kukhetho?
So lokho sokuyi-strategy really ukuthi yena atshengise abantu ukuthi yena wehlukile kuTrump. Ngombono wami mbonangani kuma-Republican primaries, ama-Republican nxa efuna i-candidate enganelisa ukuthi imelane lo-Biden kumbe le-candidate yama-Democrat. Umuntu onjengo-Pence ngumuntu ongani kuthiwa ulesithunzi. So mbonangani ule-chance nxa yokuthi ama-Republican esedlulile kuTrump. Ngombono wami mbona ama-Republican amaningi asefaka uTrump ku-rearview mirror sekhangela phambili. So ngibona ngani uPence ule-high chance ukuthi abe yi-candidate yama-Republican ezahlangana le-candidate yama-Democrat, whether kabe ngu-Biden wayebephenduka kumbe kuzaba lo leli tikiti elehlukeneyo. Ngombono wami mbona uPence uzapha ama-Republican better fighting chance than ukuthi belethe uTrump njalo njalo.